Ama-primary elections ahlala ekhona bekuyinjayelo ku-MDC ukuthi sihlala siba lama-primary elections, kodwa kule process kulama stages ezidlula kiwo. Sithi thina in terms of i-constitution yethu eparty, nxa kulo MP okhona endaweni kufanele kuqaliswe kwenziwa i-verification, kumbe singathi nje i-analysis, kukhangelisisa ukuthi ubesebenza njani, abantu bemkhonfeme. So siqala nge-confirmation okuyiyo stage yakuqala nxa sifuna ukulungiselela ukukhetha ama-MPs ethu. Ku-confirmation siyabiza abantu sithi liyamfuna yini lowo muntu, ubelisebenzela kuhle yini. Kungaba 3/4 abamkhonfemayo bethi hhayi siyamfuna, akusayiwa kuma-primaries. Kodwa abantu aba-less than 3/4, engehlule ku-MP ukuthi ezuze 3/4 kumbe more, sekuzathiwa hhayi abantu kutho ukuthi balokukhonona kumbe bafuna ukuzama omunye. Seliyangena-ke wena obe ngu-MP lalaba abanye abafunayo kuyabe sekuvulwe, bengene benziwa ama-primary. Obe ngu-MP engawina yikho lokhu, omunye omutsha engangena yikho lokhu. Yidemokrasi esiyenzayo ku-MDC.
Ye, kodwa sesike sezwa kwezinye izigaba kuthiwa kulokukhonona, sezwa kuthiwa kukhona lapho kade kuhazwa khona amaphepha amalunga ekhalaza esithi afuna kwenziwa ama-primaries. Udaba lolu luhamba njani? Like labachasisela yini abanye be?
Hayi, umdala sikati i-standing committee ubabuTsvangirai labanye bakhe bebehamba bebhoda bechasisa ngalolu daba. Laba kade behaza amaphepha khona ukuthi ngama-members ethu, and khona ukuthi ngabantu abake bafika emhlanganini ethu, and njela ngikhona ukuthi ngabantu abale-constitution ye-MDC, ngoba kucacile ku-constitution ukuthi uhamba njani udaba lolu. Awukaze kuthuka ukuthi kulo muntu ozaprotekta, akula muntu ozaprotekta noma ngubani noma ngubani. Ngitsho layo uTsvangirai nxa ezangena kube lo munye ofunayo, bayangena labo bengene ku-processing ku-screening yankona leyo, sibone ukuthi uzawina yini.